Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 zibandlela. Happy New Year 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje siqala nje umnyaka omutsha lamhlanje inengi lithi umnyaka esiwugqibileyo izolo ubumubi kakhulu.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abeziprofiti baprofito ababekuprofita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe.
So kulombuzo othi imali engamadollars inkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uZulu phambilini kwezulu lesiphepho uCyclone Charlene elingasananga ngolaka ayichaphazwanga na.
Alisananga ngendlela kade sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatsholutho.
UZulu ezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kulesi sigaba ngobunengi bezogola amacimbi esithi kumele kube lomthetho ovimba laba bantu kwenzela ukuthi abadabuka kuleso sigaba labo bathole inzuzo.
Amacimbi yiphiwe sethu esasiphiwa nguNkulunkulu endaweni yethu okufuze siphile ngaso, sifuze sigole esithengisi, sifundise abantwana.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka omutsha lamhlanje inengi lithi umnyaka esigqibe izolo ubumubi kakhulu. Sixoxe lelunga lebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abeziprofiti baprofito ababekuprofita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe. Ubenzima kakhulu uguqule izinto eziningi kakhulu njengoba ubona sesilaloku yaba kuthi ngesikhiwa yi-new normal. Besingazi ukuthi umuntu angahlala endlini kungasetshenzwa, sikwenzile sikubonile. Besingazi ukuthi sizahamba sigqoke ama-mask, sikwenzile sikubonile, sisiloku sisakwenza. Besingazi ubana uyakwanisa ubana ungavalelisi umzimba womunye wakho nxa ethe wadlula, sikubonile konke lokho. Kodwa intando kaNkulunkulu isehlakaliswa uNkulunkulu yena ngiyokwaziyo njengoba enguye umnini mandla wonke.
Ungathi kukhona yini okuphumeleleyo okwenziwe nguhulumende lebandla lezano PF?
Ibonile uhulumende uqeda amanye ama projects ikakhulu ama projects amadamu. Sibonile njalo sokungena futhi ekulungisweni imigwaqo ethize. Siyabona kuyachova iBybridge Chirundu Road, siyabona bazama ukubuya kweminye imigwaqo ethize eminenginengi. Sibonile njalo egcina isithembiso sakhe esemali ye-devolution ibuyile emakhasini kunje lapha kobulawo. Siyibonile isebenzile esigabeni se-Country Park le endaweni ezinye ezitshitshineyo imali ye-devolution ifikile sibili kuma-initiatives afakwa nguminister uprofessor uMthuli Ncube ethatha ama-2% tax lana ayewayenza atshengisile into esuke yathi noma kube ngumnyaka omnyama kangaka kodwa kube yinto yokuthi ungakukhangela lawe uzwa ubotheka kancane.
Nxa sesibheka phambili sikhangela umnyaka ozayo, ubona ungani ngumnyaka othembisayo yini?
Ithemba kalibulali mfowethu. Siyambonga uNkulunkulu ngezulu lele athi wasinika lona and silethemba lobana lizayala lilokhu lisina. Ukuna kwezulu kuza sinceda kakhulu. Mina nxa ngikhuluma ngendaba yemkonomi ngihlala ngisithi ebantwini into one ebisisele iphisi yephazulu ebisisele ukuthi umkhono wethu ulunge yilo izulu leli. Njalo sibonile uhulumende roller out iprogram emfumvudza intwaza leyana lapho-ke okuthi kona izimuli sezilima okuphindiweyo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezano PF. ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Sokulo mbuzo othi imali engamadola azinkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uzulu phambilini kwezulu lesiphepho ucyclone Charlene elingasaba ngalolaka ayichaphazwanga na. Imizamo yokukhuluma lonkosikazi Monica Mutswangwa onguye owazise isizwe ukuthi kusungulwe isikhwama sokuphathisa uzulu yehlule. Kobulawayo leli zulu line njengensukwini lanxa kwezinye indawo bekulomoya. Sixoxe lesiphathamandla seProgressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi ufikile na ucyclone Charlene kobulawayo.
Yebo, singathi ukuthi ngamafitshane lifikile. Sibe lemkhizo lamayezi kade ethwele kakhulu besicabanga ukuthi mhlawumbe sefike, kodwa ke alisananga ngendlela kade sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatsho lutho. Abakade bekhongozele ngamabhakethe kafikanga la kukota amabhakethe kugcwala. So ngamafitshane yebo yekufika lifikile, kodwa ke alisafikanga ngesiqhonto kasi sikhangelele ngaso.
Kodwa ngokuzwa kwenu abezomkhathi bathini, bathi izulu leli lizafika yini lamhla kumbe kumalanga la alandela amalutshwana kumbe vela lisafika?
Khona abantu loku bekhangelela ukuthi mhlawumbe lingakhifiza, like lakhifiza kathesi nje ntambama ama-4, kodwa kalikhifizanga kuya ngani. Ngokunjalo ke abazwisisa ngcono ngezama-cyclone kumbe ezama-depression, i-depression iyivele kuyekulibhanti nje leyeza elidlulayo. So sikhangelela ukuthi mhlawumbe selidlulile ngoba kukhangele kulizangena kwele Botswana. So ngokucabanga kwethu sibona ngazanthiwa iyezi lakhona selile. So kungasala nje kusina izulu vele selikhangele njengoba kungu-December kunje ukuthi izulu lebe ukukhifiza lapha laphana, kodwa hayi sibona ngathi ingozi ka cyclone isidlulile. Ike ezwakala ngapha ke botsholotsho labo lubhane ukuthi kwaba khona imkhizo sibili imbizulu eliqinaqinileyo kubaliso 87 mm labo 58 mm. So sibona ngazantu akobulawa sidlule.
Ngokubona kwakho abantu bebelungiselele okokuthi ingozi kade izingafika bebengenelisa ukuzinqabela?
Abantu kobulawa besebelungiselele la kwezinye nje indawo ezivaliswa othipinge kusiya khonale, kodwa ke kobulawayo sibonile ukuthi city council ibisikhiphile izindawo zokuthi abantu bangaphephela ngapi. Ziningi izikolo beziqanjiwe emalokitshini athiyetheneyo ukuthi abantu bangaphephela khonapho. Njalo abantu besebekhuthaziwe ukuthi benzeni besebengenile emsakazweni, abecity council bangene emsakazweni abakhangele ngezomkhathi lokuthi abantu bangazincedisa njani. Lathi ke njengenhlanganiso yezakhamizi abalohlelo kuradio sikhuthaza abantu ukuthi balandele khonke okuthiwo iBCC. Ngamafitshane ke izakhamizi bezivele sezimelele ngwananzela abanengi izolo balele lethi sibili belinde yena u-10 wabusuku kade ukuthi uyagqayisa ngayo uShaleni. Ngokunjalo abanye abantu bese bebonakala ke begubhagubha lapha laphana belungisa izikhala zamajura walokwenza ukuthi amanzi adlule. So ngamafitshane singatsho ukuthi hayi abantu bese bezimisele bemelele njalo la esebenziwele ezixwayiso kwathi ziphiwa yi-City Council ukuthi bangenza njani.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Zansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogola amacimbi esithi kumele kube lomthetho ovimbela laba bantu kwenza lokhu ukuze abadabuka kulesi sigaba bathole inzuzo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labantu eligcwele emaplazini eGwanda ekhezi kanele insiza lapho kugolwa khona amacimbi kulezi nsuku ngabantu abavelele emangweni wemasingo kusiya emberengwa osekuje uzulu kulesi sigaba ekhonana ngokuthi laba bantu babaqedela amacimbi okumele ngabe aphilisa bona njengabahlali bakulezo ndawo. Umnumzana Love Moncube yisakhamuzi seMatobo South, njalo uthi laba bantu bokuza baphazamisa impilo zabo ngoba bephila ngokuthengisa lawo macimbi.
Sifuze sigole esithengisi ifundise abantwana njengeyokudla ngakho, kodwa-ke asikwenzikho nokho ngokugcweleyo. Kula bantu abakuza bavela kwezinye indawo bafika bangene nje begole amacimbi bethathe behambe thina singatholi lutho.
Uncube uthi bekuza kuba ngcono nxa laba bantu bokuza bebuya kibo uzothenga lawa macimbi, hatshi ukugola amacimbi abanye babo begamula izihlahla.
Kanti-ke kufanele ukuthi abantu laba ma befika beye ekhansilini bebhadale imali, imali le ibuye kithi ngoba indawo ngeyethu, or bebuye bezothenga bona bethenga amacimbi kithi sibathengisele sithole sigeyine, nothi ukuthi bebuye bezothatha nje mahhala behambe bekibo bebe yibo abageyinayo. Lokho kuyasilimaza lokho.
Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane, laye othi laba bantu abavela kwezinye indawo kumele babhadale.
Ababhadaliswe izimali, ongelayo imali yokubhadala kabuyele kibo ngoba kakuncedi ukuthi babuye bezosithathela inyoto yethu ngapho bona behamba labo ngale besiya benefit. Thina ngapha asisuki lapha sihambe siyofika khona le kibo sisiyadinga usizo khona lolu, njengokuthi khona siyotavele kukhona ukukubona kuphela kumbe kusemgodini wakibo khona ukhulumisa iNdebele vele hhayi.
Nake nekhansili yeGwanda yabika ukuthi abagola amacimbi kuzamele baphiwe amaphemithi ukuze lawo macimbi agole ngendlela eqondileyo kungela kuqanulwa kwezihlahla njengalokho okwenzakalayo. Kusenjalo uZulu sekhuthazwe ukuba thatha amanyathelo wokuzivikela kwisiphepho sezulu le-cyclone Tshalane ebesikhangelwe lokufika esigabeni seMatabeleland South izolo ebusuku. Umphathintambo obona ngezemvelo umnumzana Ngqobezitha Mangaliso Ndlovu uthi lanxa lesi siphepho sezulu singasela mandla kabasoze bagoqe izandla njengorhulumente.
Babetransport sebefakile ama-systems abo in place. Kula ma-companies akhangela ngezokulungisa kwemigwaqo asebe-assigne ama-provinces ukuthi babe beku-alert nxa kule ndawo ezile mgwaqo ekhukhulwayo kumbe ama-bridge akhukhulwayo bazagijima bayofika khona lapho. U-cyclone Idai wasifundisa ukuthi into lezi ziyalungiselelwa masinya.
Nake no-cyclone Idai wabulala abantu abafika phosa amakhulu amathathu eChimanimani, wathe iningi lezakhiwo lidilikile. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp. Siqubanisa ke le ngoma ezimnandi.
Zimbabwe ngithi happy new year to you all. Mina lapha nginesikhalazo bantu, ngicela ukuthi umphathi isikolo wesikolo esithiwa yihlangabeza high school eselapha eMathebeleleni ukuthi akhe asicazisele ukuthi yindaba egejisa abantwana amagodi esithi yi-corporal punishment. Nasazwa lapha uthiwa education 5.1 isithi akula mntwana imele vele eyenziswe i-corporal punishment lapha kwelethu leZimbabwe. So sicela likhe limtshele kumbe esicazisele ukuthi yindawo esenza khonoko.
Basanga zibe Studio 7. Mina ngithi ngendleke laba bafowethu abesiNdebeleni enganjalo kubezwa besithi amaNdebele siyizithutha ngosupport uChamsaka support iNdebele. Namhla kuyini lokho? Lalithi yeli laphambili ngomama, phambili ngomama, phambili. Namhla lithini? Selisithi phambili ngobaba, kanti selisithi. Ake lisibuzele bona baphendule lapha basitshele ukuthi manje sebesithi. Sase sithwele nzima lapha kuthiwa yeli support amashona. Nanku lalisapoteni shona selilalo khonapho kuthi kunapha ku-alliance yesiphusha le shona sesikhatshana lina selingaphi seliqala lobaba sapotani baba sipo. Thina vele sithi jamisa jethejede 2023 silochamisa singamaNdebele asali kodwa sasingasoze sisapote i-program yezana neva lapho ngitsho kathe silithini nxa kunje Libo supporta ngengqondo bantu bakithi lingasupporti ngokuthi ngesibongo. Asisupporteni politics ngengqondo. Yikho kusiphisele emuva khona ukuthi sisupportana ngemhlobo asisupporti ngengqondo ukuthi sibone ukuthi asisupportenini i-idea yomuntu, ama-policies omuntu. Singasupporti umuntu ngokuthi ngwakithi. Hayi, i-policy yakhe nxa i-wrong i-wrong. Kathe silithini manje. Nah, umonzi wena, supportani sibo. Ngelinye phela ishona. Thina sijamisa chethe-chethe, kuningase kusisebenza. Nanku sokufile okuyi-program kwenu. Ngavela ngakhuluma mina ngathi iCongress liyana iyawina ngumuntu ofunwa izandla. Nangiyana sewinile kwavela kwakhanya kudala. Ngiyabonga.
Ngawusumoya wami ubona uhamba lethele ngifuna ngawusumoya wami.
Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu okhuluma ngihloniphani umoyo wakwaPhindi laphana just u-2020 kumnyaka kaDongemuhlanga nangu osima sikhona sikwele South Africa la sibona i-COVID sigadle kwesipilo okubona sikuthi hhayi kulobunzima impela esicela nje ukuthi kube kuthiwa abantu baziphatha ngendlela efanele nakhona lokhu umgomo nje esiyinikezwa nguhulumende ukwenzela ukuthi siphephe ngoba lolu bhubhane ngisanga impela yeyikunzima hhayi ngingakhohlwa ukuthi ngibolise umndeni wami wakomoya kwaPhindi lapha ente phela semawani laphana. Ngiyabulisa
ngiyalibingelela kustudio 7 ngabe livuka njani nonke basakazi abahla abathandekayo. Sibonga umsebenzi omuhle kangaka owezindaba. Siyazithanda ngempela iindaba zimnandi zisazisa indlela ukuthi la esisuka khona siyaphi. Bengithi nje ngiphose lami lami kancane ngendaba ye-MDC. I-MDC mina ngowami umbono futhi lokho ngiyakufisa ukuthi ngabe ingavele nje ihlakaze iphele yonke kusale kungalanto okuthiwa yi-MDC. Ngani ngoba iqala ukuba le nkinga yayo ihlileke ukuziqoqa kusasenoTsvangirai yasplitter into 3 pieces. Kwanamanje kwabe uThokozani Khuphe lo Chamisa kwaba into efanayo. So kungukhuphe nanana amanye amamemba asele nawo. So kuyinto efanayo. Kanti into abayifunayo bayayazi nje. Alright, ngubani ke okufanele adliwe? Angishi ngabe before baye ku-Congress yakhona leyo ngabe bayatshela abantu ukuthi no, mina ngadliwa nzoyala. Okwenzela ukuthi abantu bengavoti. Because ivoti yilona elishoyo ukuthi udliwe noma uwinile. Ma umuntu sekadliwe uthi kona kurojiwe. Kurojwa kanjani? Ubani okufanele adliwe? I-MDC ngesingami maZimbabweni singabe nomthandazo azonjo oyiwani ivele iphele kungabi into ekhona because asiboni lokuthi umhlahlandlela wayo ufunani kuyiwa bagaqele nje izikhundla bengene kobozap amaphati la makhulu and khona manje bakhulupha lisizano izano makunje ijabule inceba phansi ngoba uyababona ukuthi into abayiyenzayo abayazi la bangibhora khona ababheki nokuthi isikhathi se-election singakanani. Khona manje kusele kumbe 1.5 or 2.5 ukuthi kuyiwe ku-election ngapha kuliwa abasafuna ukuthi bahlanganyele. Hayi MDC ni right imali phela lena ayikho into elisenzela yona vele kade laba khona nje hayi kusetshenza ubuthutha bodwa lapha.
Siyalibingelela basakazi lonke labalaleli bonke abomhlaba kaStudio 7 sithi njani impilo. Hayi mina ngiphilile. Nampile kakhulu. Hayi lo mnyaka uhamba ngakuhle sibili zonke izinto. Ha kube kubi kakhulu. Akulali lonto esingathi ihambile kukhulu unyaka othi lo mkhuhlane uhlavala zonke izinto. So vele hey lo mnyaka akula mnyaka uyakube njalo ube njalo othi uhlowa wephula zonke izinto. Akulanto ehambile kakhulu sibeka emsebenzini khonapho. Hayi ukukhuluma ngomgcini idladla. Umgcini idladla. Ozalela ubane emzweni odadewathu ezise Francis Town.
Alo Mthwakazi siyabonga nyaka 2020 bakithi yazanga umnyaka omuhle. Sisikhangele bayenzakala kusukela ngoMarch. Saphila nzima bengingatsho mina. Indlala yona leyo khona, isimo sami okukhona, ukuthi la ngakithi. Sisiphila ngamanzi, siyalibonga lezulu nanti selini izifuyo akudla kwenzima nonyaka ungazange ubone ngoza kukhohlwa sazi ukuthi ngonjani akathesi sike abone ukuthi kwenzakala njani nakho kuyakekwa futhi sizathimbela kwezumandla umuvi ngwenya isidaluka lupane
sakala sakala sanezwa bekhuluma saze sawubona nathi wela yethu sakala sakala sanezwa bekhuluma abamhlophe saze sawubona nathi wela yethu coronavirus coronavirus kills oh yes coronavirus is real COVID-19 pandemic
Salbonani ku Studio 7. Mina igama lami uAdolf Shaba. Siyabonga ngomsebenzi omuhle lisipha wona indaba ezingumngqo. Mina into engithanda ukukhuluma ngayo, ngithanda ukukhuluma ngendaba yalabo bantu be-MRP. Every time mabangena bakhuluma ngokuthi amashona yenze lokho, amashona yenze lokho. Ubona, instead ukuthi bekhulume ukuthi bazoyenzani uma bevotelwa ngabantu wena bakhubabhizi bakhuluma. Angeke utulwa noSatana usenza imisebenzi kaSatana ngoba imisebenzi into abazenza ziyazifananela lezo ZANU-PF. Mina ngibona umehluko wakhona. Ngoba iZANU-PF umsebe ithuluzi elisebenzisayo kuze kube ilokhu divide abantu. Bengacabanga ukuthi bazothola amavoti. Yikho abantu bengabavoteli. Behlulekile ukuyina even iwadi yodwa ngo-2018. Namanje akula ndawo ongathi ungahamba ukuthi hayi liyana yindawo kumbe indawo yabo. Akwenzeki lokho. Abanayo i-grassroots support. Bangabantu nje abaphethe ngokukhuluma kubo Studio 7. Akubuyi election abasuke bawine nje newadi yodwa. Kulokuthi beconcentrate ezintweni zokuthi bazoyenzelane abantu uma bengavotela bebesemandleni. Abanye bakhona ama-leaders akhona siyabazi bahlulekile bake bavotelwa bekwamanye amabandla yike sebesiya ngale ngoba abasela power lapha abakhona. Silabo Moses Mzila Dlomo wayeku-MDC wavotelwa ngo-2000 kuba ngu-MP weBulilima wavotelwa ngo-2005 wavotelwa ngo-2008 kodwa ayikho into akayenza ongathi ungayibamba so bazoyenza ngoba sebeku-MRP beyeke futhi lokuthatha le ndaba yokudliwa kwamakhube njengethula abalisebenzisayo. Umakhupu uzenzela amaphutha akhe uzixotshela abantu be-MDC Alliance wazenzela izitha eyedwa.
Duck and I'm still here.
Yeah.
At the peak, moving in circles, trying to figure it out. Where to go from here, cause when you're up here, it's different from when you're coming up.
Hayi unyaka 2021 kakhulu corona yavela yamisa yonke into kodwa hayi hayi bekunzima ebantwini shame singazona lo mnyaka 2021 uzosiphathelana hayi 2020 awube nzima kakhulu corona yiyasiyabulala abantu kwama yonke into kwaphela imali kwaphela ukudla kwaphela yonke into hayi bekunzima shame but let's hope 2021 hayi sizoba right ngoba hayi lezulu liyana lokudla hayi siyakuphiwa kukhona.
Like so
njani basakazi abahle ngu-Alec Nyathi okhulumayo. Hhayi, u-2020 ngomunye umnyaka ole-history engasoke safa sayikhohlwa empilweni zethu. Zesikhumbule i-history engesayizwayo nge-freezer ngaleyo minyaka. Ngomnyaka omubi kakhulu, kube lento eziningi kakhulu, izifo, izindlala, abantu bephelwa imisebenzi, abantu besifa, bewulwa yi-corona. Hhayi, lo msimnyaka lo hhayi ngumnyaka mpela ole-history enkulu kakhulu, enkulu kakhulu edlwa wonke ama-history engiwaziyo emhlabeni.
Sanibonani Studio 7 igama lami ngushukela mvuma lapha engayi njani basakazi bami hayi siyaphila thina ndikudle kahle ukhisa imusa hayi nathi sikudle kahle kakhulu sibona ukudumala kakhulu ngamaqembu akithi ezepolitiki yikho kusiphatha kabi kakhulu esigcina singasazi ukuthi siyaphi nelizwe lakithi kakhulu ngiqondisela phaa kuqembu likamama uMakhube okuyikuthi asisazi manje ngobe singathi siyakuzwisisa ukuphuma kwakhe MTC Alliance kodwa-ke manje nanku sekuvotiwe futhi MTCT bathudliwe ngumonzora kuzwakala ngathi ngumuntu futhi sefuna ukushiya futhi iqembu ethi kube nokuqilibezelwa kambe umama Makhube kuyikuthi ulwela isizwe noma ulwela isihlalo asisazi ke lapho kube ulwela isizwe ngicabanga ukuthi imphumela ubezayamukela injengoba injalo uma ebona ukuthi kuyehlula kulamaqembu hhayi akazijoyinele iqembu lasekhaya i-MRP namanye nje amaqembu esinawo ngoba kulawo vele nje MTC siyazi ukuthi siyahlala singama-vice president akhona ngoba vele bayathanda ukuphatha abafowethu basempumalanga kakhulu bathanda izihlalo eziphezulu abazithandi izihlalo eziphasi bathanda izihlalo eziphezulu ube ngeke kwazi vele ukuphumelela umama Makhube ngamadoda ababambisane nawo kwaba buhlungu nje ukuxosha nje ubaba uBhebhe ngoba nguye umuntu owafuze ebambisane naye kakhulu umuntu wakubo labade bathembe njani uMonzora kufana nokuthemba isitha namhlanje bamjikele asazi ke mama Makhube dadewethu ukuthi okwamanje ucabangani kodwa mina bengasho ngithi ibuye emaqembini asekhaya sibambisaneni sibone ukuthi silivusa njani izwe lethu umthwakazi sibambene ngiyabonga.
Hayi, into kaMakhube leyi ivele kayizwakali. UMakhube udliwe yena akavumi ukuthi udliwe anti bathi iparty yakwe-MTCT iparty elandela i-constitution abakuvumi bona baqaliseleni kubona ukuthi uMonzora utshontshe imali bangene njani ekhethweni bengabonanga i-voters roll anti bokuqala kwi-check i-voters roll ukuthi babone ukuthi i-voters roll iqondile yini bonke ba-check zonke izo zabo okumele bazikhale bazibone ukuthi ziqondile yini amanxa ezakhala aye abaleki ephuma ikhetho lungakapheli athi udlelezelwe uMonzora enze yakhe i-voters roll bengayiboni ukuthi ngamonzora yini abavumi kathi abantu labo abavotelwa indaba bengafuni ukuvuma la seyenza njengotrump owatrump wakusebenzi lokho yikho lapho esizabona khona ukuthi imithethwa ndaba yezimbabwe iqoto yini kumbe iyathatha ihlangothi ngoba vele kube kumela kubone ngaphambilini ukuthi vele usedlelezelwe kumbe vele kunjani kathi noma edlelezelwe 883 120 149 hhayi masoti abadliwe hawu abani kwabanye kuphela lokhu okuningi lokhu bayaphela bakubone ngokuya kwezikhathi abantu bazamlandela okwakathi esudliwe uMakhube kavume kuphela ukuthi hhayi usedliwe
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Siqala nje umnyaka omutsha, iningi lithi umnyaka esiwugqibe izolo ubumubi kakhulu. UZulu ezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogala amacimbi esithi kumele kube lo mthetho ovimba laba bantu wenza lokhu ukuze abadabuka kulesi sigaba bathole inzuzo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lomnyaka omutsha olifisela inhlanhla kumnyaka esuqala lamhlanje, igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.